ungakhangela kahle ukuthi lezinto akathi ngasahambi njengesikhathi engakabi nguminista yena. Kuke kwaba lokukhangela kwe-energy sector okuthiwa ngesilungu i-forensic audit. Ku-forensic audit yena le kukhangelwe kwabonwa ukuthi kuzesa bekule corruption enkulu eleyo. Unokuzeni umnumzana Chasi wathatha i-instruction or i-recommendation e-forensic audit ekhangela ububi akade buphakathi kwezesa, waxotsha ama-manager, waxotsha le-board, and kwakhanya kulokuphikisana njalo phakathi kwe-board lo-minister. Ugade lo ephikisana laye esithi yena kasoze axotshwe nguminista, ufuna ukuxotshwa ngu-president. Unumzana umnankagwa kade efanele athabele ukuthi at least out of ama-ministers akhe okulo muntu othethe ilokuzeni i-forensic audit wayikhangela, wabona ukuthi kule mfanelo ukuthi kulungiswe, ngokuthi ebona ukuthi ilokuzeni isigaba se-energy into yamagesi lamafutha iminisi yona nayo yiminisi eqakathekileyo ebambe iZimbabwe yethu. So mina ngibona ingani ukuxotshwa kwakhe, hhayi angiboni ukuthi kunganceda. Ngibona ingani sesizabuyela njalo kuma-power cut lana kade sikiwo. And njalo uminista uChasi uzame ngendlela zonke, noma iZimbabwe ingala mali kade zama.
Kodwa yona vele isisombululo kuyini esodaba lwamagesi?
Mna ngibona benelisa ukulungisa udaba lwamagesi because imali yiyo efunakalayo. IZimbabwe ngathi bayatshintsha izinto, yonke into ibe dollar based, kusetshenze size sifike esigabeni sokuthi lathi sesimi ngenyawo zethu, sesikwazi ukuthi thina njengelizwe we can now stand on our own two feet. Sesikwanisa lathi ukuthi siyenze i-production, siyenelise njalo ukuthi i-agriculture yethu ivuke ibambe ilizwe. Akhona kathesi sibhizi siya-importa ilokuzeni ukudla, ngokuthi asiyayenelisi ukuthi i-energy sector izesa ibe khona ekwanileyo ukuthi iZimbabwe yonke ithole ngemfanelo. Ungakhuluma ngezibhedlela i-energy, ungakhuluma ngezikolo i-energy, ungakhuluma ngabalimi i-energy. Sizame u-P F iyehluleka sibili. And kathesi ngathiwa uminista uChasi lo ngathiwa nguye obe yi-example yokuthi i-forensic audit ingayenziwa, kumele kwenzeke kulandelwe, yikho kuzalungisa into esihluphayo kakhulu eZimbabwe, into ye-corruption. So kutho ukuthi uminista uChasi lo ubambe lapho kade ngamelanga abambe khona, kunabantu abakinkileyo abaphakathi kwe-corruption.